mhambe umama uLilian Tembios engathi uyajabula kuZanu PF ujabulelani njengoba engumuntu la eselivenda ngumuntu ede simhlonipha njalo sehlamuka sesiya kuZanu PF samfisela inhlanhla enhle ukuthi thina sesaba ukwenza ama primary elections ngamanga aluhlaza tshoko thina sibuye lonyawo olutsha esithi new approach lapho abantu abazazikhethela khona umuntu osuka esigabeni sabo beyiward beyiconstituency baza kuthi gwaqa bakhethe sise kubendawonye njengozulu abamabandla ama human rights lamamandla awamasonto lama youth labo mama lama club lezakhamize ama residents yiwo kuthiwa ngama stakeholders ngoba u MP uyabe yi national representative eParliament kameleli party umelela abantu lokho kuthiwa thina siphakathi kokuhlupheka mbe usithi confusion ngesikhiwa siyesaba ukuchaya ama primary election hatshi abantu sebejayela into ezindala thina sibuya ngonyawo olutsha eZimbabwe leSouthern Africa ukuthi abantu abazikhethele umuntu wabo umama uTrivius simfisele inhlahla enhle uma la izana imvumile hayi gasebenzele isizwe hayi isisu sakhe ngokuswela kwenhlanhla abantu abanjengomamalo siyabazi ngabantu abahlakaniphileyo abafuna ukusebenzisa amathuba abazizayo ngama-opportunists kusasa mdlani izanu dilika sizambona seqeqoda futhi ku-CCC engasihluphi ngathi ngakhangela ibandla lakhe ukuthi liyafeza yini ukuthi abantwana bazuze isikolo badle imisebenzi imigwaqo konke hhayi kuhoza nalathi thina injongo yethu yikubusa sikhuphe izanu PF esihlalweni constitutionally njalo siyabonga ukuthi abantu sebesitshelile siza ngena singalamali mbesile mali lonyaka yithi esibambe esidukwini
njalo iparty eyachiywa ngumama lo ayisiyo CCC wachiya iMDC Alliance achi siyamxolela ngoba ngumama ole cebo lakhe lokuphila elokubamba konke okubuyayo ngesikhathi ezingafanelanga sesakhohlwa ngaye njalo engasihluphi ngokuthi thina silama siyesaba ama-primary elections kafunde kuhle ezwe sikutshoyo siyabonga.